Izakhamizi ezixoxe lo msakazo weStudio 7 zithi sezihlala zivula amehlo ngoba zisesaba ukuhlaselwa yilezi ndlovu esezihluphile emangeni emalibeng. Unkosikazi Lerato Mleya oyisakhamuzi emalibeng uthi abasabuquthi ubuthongo ngenxa yendlovu lezi.
Asilele sithithibele ziphenduke nje eduze khonapho izihlahla ziwile. Icela sibili lisizamele ngendlela zonke ukuthi kumbe lisikhulumene labe parks angazi ukuthi kuhanjiswa ngandlela bani. Ngiyacela sibili ngoba osokulapha kusemnandi.
Kathi esingikhuluma bengizilalele hlaba umkhosi
duze khonapho ezinsimini. Thina siyabe sizitshela ukuthi zisegangeni kanti zona sezingene phakathi lalapho okuhamba khona abantwana bevele ezikolo. Liyabona ukuthi sokuyingozi enkulu.
Lamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosazana Emelia Ndlovu othi bahlalele evalweni.
Ya okwanamhla hayi khonapha silalele ingozi imizi yonke le kuwisihlahla njengesihlahla kuchiphanga anamhla zikele mina.
Uzulu uthi sesesabela impilo yakhe le yabantu bakhe abalakho ukuhlaselwa yilezi ndlovu besendleleni esikolo nangunkosikazi Ntivoncube.
Zingakelema zibulala abantu sihlale njani thina lenyamazana ezimbi kangaka, so bathi thina senze njani? Lokhu kunzima khathe sabantwana bavele ezikolo bayehlangana lazo abazazi bazabukela sibe cine zibulele, so liyabantu kubuhlungu kubuhlungu kakhulu.
Usobhukuma upulo emalibeni unkosazana Getumilenare uthi indlovu lezi zithwalise izakhamizi amagapa avuzayo njalo zizadala ukuthi uzulu abulawe yindlala.
Le citrus farm esilayo eshashe lawo wonke ama-farms akhona speciali amasimo nalawa amancane asemizini yabantu indlovu ziyangena nxa abantu sebelimile sebezavuthisa laphana ziyangena zitsho, okusho ukuthi abantu sebelimele indlovu abasazilimeli bona. So nxa iindlovu sezifile sokusho ukuthi ekhaya fanapho sokungena idlala abantu sebezathwala nzima ukuthi ukudla sebeyakuthatha ngaphi ngoba iindlovu zeye sezibadlele. And okungenza ukuthi lokhu kuphele kulama-game parks akhona ama-national parks landani, I think ikho lapho kumele zihanjiswe.
Isikhulumeli sohlangotho olubona ngokunakekelwa kwenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks umnumzana Dinashe Farao kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngenyanga kaNkwenkwezi umnumzana Farao ubike ukuthi abantu abangamathumi amathathu lanhlanu bese bebulezwa inyamazana zasendle lonyaka ezigoqela indlovu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseshashe Bedbridge ngu-Albert Ncube.